i-data ibivele isebenza. Ilobunzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka onama-drink lawa ama-soft drink lama-beer. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi ama-drink lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole bathe bona bayithola a bit late, but nakukhangelela ukuthi kusukela last week bekumele ukuthi kubeka kuba ngalo hlupho lolo, but sesikutholayo ukuthi konke sokuright bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi ezama-namnethi ngesikhathi sama-holiday lawo.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngingatsho ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into okumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezamabhonasi, labalimileyo sebethole imali zabo abe-wheat-i abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe? Alinyeke lalungisela kuseselesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sami ngizakutela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kathi kufika njani ukuthi sesibone emaphepheni ukuthi kuyavalwa. Kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi bezingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini bezifika kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kaloku senzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi. Iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazi sibe ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusimlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhangela ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumeni balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.